Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 3 Nhlolanja 2025 ngutaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Laba sebesithi yeba bamfakayo bazameza esikamgabi. Hayi lokho sokungezinye statement zokwethuselana phela. Ngoba kunje nje kade sesizakwazi ngokuthi yibo abamfakayo.
Baqhubekela phambili abalwa impi yenkululeko besithi umongameli Masomnangagwa kumele esuke embusweni.
Silini lesibili kuhle. Ekulimeni kwethu kwakusofika izibungu lezi ezidlayo. Ungasisithi umhogoyi. Akwathawa thanyela amabele dinya.
Imihogoyi ithwalise nzima abalimi eMathabeleland North. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa uthi uhulumende wakhe akathathelanga muntu umhlabathi njengalokho okukhulunywa ngumongameli Donald Trump weMelika lo mcabisi wakhe umnumzana Elon Musk. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Baqhubekela phambili abalwa impi yenkululeko besithi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele esuke embusweni ngoba wehluleka ukubusa eZimbabwe ngemfanelo. Abalwa impi yenkululeko abakunhlanganiso yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association batshele abezindaba izolo eHarare ukuba bayazisola ngokufaka uMnangagwa esikhundleni abakwenza besusa embusweni owayengumongameli uRobert Mugabe ngo-2017. Omunye wabazisolayo ngumnumzana Blessed Geza otshele iphephandaba leNewsday ukuthi kusobala ukuba uMnangagwa usegonjolozelwe yizigebengu njalo umbuso wakhe usezandleni zemuli yakhe. Ibutho lathi lisusa uMgabe embusweni lakhuluma okufanayo. Kodwa kulabanye abakunhlanganiso le ekhokhelwa ngumnumzana Sifa Sincube abathi uGeza labanye bakhe bakhuluma ize ngoba uMnangagwa wakhethwa nguZulu. Amalunga ebandla leZANU-PF kwezinye izabelo athi asekela labo abathi uMnangagwa kumele eqhubeke esembusweni kuze kuyefika umnyaka ka-2030. Banengi njalo abaphikisa lokho. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs to West Studio 7 uxoxele umnumzana Patterson Sibanda ilunga lebandla leZANU-PF.
Yabayiba ungcwe mhlambe labo bake baba lesandla sokuthi ngabamfake. Yena la akazange athi uyafuna, akazange futhi athi umbe udinga opinion yomuntu. Abantu yabazitholololo ukuthi bafuna uMnangagwa ngene. Ngilo lalowo lelungelo lokuvuma yilo bayikwini okubuya kuyi. Ukutshintshwa kwe-constitution kumbe kuzatshintshwa kumbe kuzaamendwani ukuze lo Mnangagwa kwangena ku-2030 nxa abafunileyo befuna kwenzakala yikho lokho. Abangafuniyo labo balelungelo lokwala, masingavalelani ukuthi laba batheni barongo ngokwalambe barongo ngokuvuma. Ofuna ukuba ku-2030 urongo ngokuba right wakhe. Ofuna ongafuniyo ukuthi kuye ku-2030 urongo laye ngokuba right wakhe. Asisebenzeni sinjalo, kuvela kunjalo iyophela idemokrasi yangkhona. Laye kunje nje uTrump kunje nje kathi usezama laye ukhanda-khanda khona apha yabe constitution. Okunye vele sehle wafika wafaka ama-presidential decrees angekho la ku-constitution. Sezebona emkhuzi ukuthi hayi wena ndoda lapho usenziwa kwakho kwekhanda lakho kodwa i-constitution kanje. So eZimbabwe yona kade iyo yini esiyi-straight jacket yini. Akuvumi yehe. Nxa izavumakala ukuthi ikhandwe kutsho izakhandwa kathathi vele nto ihlezile ezigambi i-constitution.
Abantu laba bathi nxa engasukanga esikhundleni umongameli Emmerson Mnangagwa kuzahlupha ngoba kuyagcina iphinde emhlolweni khonukana-ke ukwehlela umoyi uRobert Mugabe kungamehlela.
Laba sebesithi yeba bamfakayo bazameza esikamgabe. Hayi lokho sokungezinye izitatiment zokwethuselana phela. Ngoba kunje nje kade sesizakwazi ngokuthi yibo abamfakayo. Indaba sengazange sibe kwazi bemfaka. Sabonga phela ukuthi hayi nanka amadoda asiphathele upresident. Asebeqalisa ukuthi bathi yibo abazonikhipha. Hayi lokho mbonani sekudlala amandlwane nje. Akuvumi emadodeni ukuthi sithalenjane njalo.
Lo ngumnumzana Patterson Sibanda ilunga lebandla leZANU-PF obexoxayo Gibbs to West Studio 7 ekobulawayo. Sixoxe njalo lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelelwe enhlanganiso ye Freedom Alliance.
uwesi kulomgabe uMnangagwa sasibatshela bona laba amahhovisi besala yibo abawonayo kabafuni kulalela uZulu ngabe bayalalela uZulu kwenziwe into eqondileyo ubona baduba ngokwenza indaba ezefactionalism ezezanu nxa kukhulunywa ngesikhundla eselizwe so ke baqinisile ukukhulunywa kwabo kuliqiniso baduba ngokuthi basuka bakhohlwe phambili.
Ye kwenziwa kuyini ukuthi bakhohlwe kwesinye isikhathi?
Upho lwabo bona basuka labo bazicabangele okokufuna izikhundla ngefaction ababe bekiwe ngoba into leyani iqalisa even kwaphela nxa kuphuma umgabe kwakungathi kuthiwa no sifuna ukuthi silungisilizwe kumanyenwe labanye abantu even abaku-opposition kundawonye nxa sebebona ukuthi indlovu isidonsiwe sebe sithi indlovu yabo bodwa yikho lapho kulo hlupho khona khonapo.
Kodwa kuyalungiseka babancube njalo kuya ngaphi konke lokho?
Okuyinto lokhu kuyalungiseka babudube abantu laba bangenza into eqotho bethi asilungisenini lizwe sisonke singamazimbabwena sibuyeni ndawonye kuyalungiseka. Udubo yikuthi kungahamba kuhambe bayeqabame laphana bese bekwenza kube ngokwezano akusikho kwezano kwinto lokhu kufuna ukuthi kulungiswe nguZulu wonke emanyeni yinto abayenza wrongo kodwa beyazi into eright.
Ye kulabanye abalwimpi yenkululeko abathi ukwehlela umoya umgabe kungehlela uMnangagwa kungaba khona konoko?
Angithi vele esintwini bathi okwenza ubhanda lo phiri laye kuyamenza singakucina nje khonapho.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube nginobhala jikelelo enhlanganiso ye-Freedom Alliance ubexoxa lo Gibbs Dubo Studio 7 ese-Johannesburg wele South Africa. Umongameli Cyril Ramaphosa wakule South Africa uthi uhulumende wakhe akathathelanga muntu umhlabathi njengalokhu okukhulunywa ngumongameli Donald Trump weMelika lomcebisi wakhe umnumzana Elon Musk abathi kaphathanga kahle abanye abantu abalamaplazi kulelo lizwe. UTrump ubike izolo ukuba akasasekeli inhlelo eziqhutshwa kulelo lizwe ngakho-ke kasoze anike ilizwelela imali yenhlelo ezithiyeneyo kuze kuhlolisiswe udaba lolo. URamaphosa uthi usizo abaluthola eMelika lulutshwana njengoba ilizwe leli liphathisa kuphela kunhlelo zokulwisana legcikwane le-HIV kanye lomkhuhlane we-AIDS kodwa kunhlelo lezi iphathisa ngemali eziyisilinganiso sokulithumi lasikhombisa ekhulwini i-17% kuphela. Ngenyanga edluleyo uRamaphosa usayine umthetho ozakwenza kube lula ukuthi uhulumende wakhe athathe umhlabathi ngenhloso yokuthi umhlabathi wabelwe ngokulingeneyo njalo kulungiswe indubo zokuthi abansundu balokhu bengela mhlabathi ngemva kokuphela kobandlululo olwaqhutshwa ngabamhlophe ngo-1994. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba iSouth Africa iRand iwe isisindo njalo lo mkambo wemali uthintithekile kulandela okwethulwe nguTrump. Ukuhlazalo ludaba sixoxa lolandela ezombusazwe umnumzana Tim Moringai odabuka eZimbabwe osehlala eTexas khonapha eMelika.
Indaba yemhlabathi yayihlupha vele even from Zimbabwean Times ngendaba zona lezi eze-expropriation. Mina mbona ngathiwa ama-land laws anjenge-land expropriation e-South Africa bakumele bakhulumelane labantu bangikhona ukuthi babone ukuthi what is the best way forward. Ngoba siyakwazi ukuthi abelungu babuya into Africa bathatha umhlabathi for no compensation but at the same time bafaka i-development and ama-machinery and all this other stuff. So khonapho ngathiwa into yonke ingxoxo eyokuthi kubonakale ukuthi kungahanjiswa njani instead of ngathiwa force for nature okwayenzakalayo.
Sizwe umnumzana Trump esithi sebezamisa ke usizo abakade bephathisa ngalo eSouth Africa kodwa uRamaphosa esithi usizo lolube lulutshwane libona sengathi maningi na amazwe e-Afrika afana leSouth Africa ukuthi ayenelise ukuthi aziphilele engela sizo oluvela kwamanye amazwe njengalokho okukhulunywa ngumnumzana Ramaphosa.
Ama-aid ayahamba eSouth Africa akhulunywa ngubaba uRamaphosa mostly I think iAmelika yayinika in terms of medication le-HIV drugs ngoba iSouth Africa we know is a very economically strong country kusukela kudala when they were supporting the allies during the world wars lati eRhodesia sasibanika izimali ukuthi baqhubeke ngempi against the tyranny in Germany. So konapo iSouth Africa is well able to take care of itself. They don't need any aid. Ngicho iAfrica yonke, we don't need aid. But silabantu abantu ababusayo who have no vision and greedy and corrupt esikubonayo that has pushed the majority of our diaspora into foreign lands.
Kodwa elemelika leSouth Africa zingamazwe athengiselana impahla echiyeneyo ukungazwani kwayo kungaphazamisa na inotho yeZimbabwe njengoba iZimbabwe ithengiselana kakhulu leSouth Africa.
Engikubonayo lapha lizwe leZimbabwe 75% of our shipping imports and trade comes from South Africa. So bangayivalela iSouth Africa by America from trading goods and impahla, then thina sesingena enkingeni. IZimbabwe isenkingeni already ngendaba yama-economic policies angathiwa they are outdated and are not working and corruption.
Umnumzana Tim Muringa ilandeleza umbusazwe njalo isizalwane seZimbabwe esesihlala eMelika. Ubexoxa le Studio 7 ese-Ohio khonapha eMelika. Abalimi endaweni eziningi emathebeleleni North bathi balakho ukungavuni kuhle amabele lonyaka ngoba izilimo zabo zihlaselwe yimihogoyi. Abanye sebelime kathathu ngenxa yemihogoyi le edle yathanyela amabele emasimini. Kubika uNgqwele Dube.
Abalimi abakhulumela umsakazo weStudio 7 elukubane umguza jambezi lezinye izigaba bathi imihogoyi le ebizwa ngokuthi amiwemi bathwalise nzima. Abanye bathi sebehlanyele kathathu ngenxa yemihogoyi le edla inhliziyo yomumbu lamanye amabele emasimini abo. Omunye wabakhalayo unkosikazi Privilege Sibanda oweshabula elupane.
Hayi, kudlile silokuzwa. Umuda sikawutholi, umuda sikabi nawo.
Ubambe wangaphansi lo mnumzana Petros Ngwenya ohlala eGweshanga Village elupane.
Silimile sibili kuhle. Ekulimeni kwethu kwakusofika izibungu lezi ezidlayo. Ungasisithi umhogoyi akwathawa thanyela amabele thinya ekuthi kuthanyelile silime kutsha futhi siqale ukulima kutsha. Alokaya usibisele kakhulu emuva ngenxa yenhlanyelo ngoba inhlanyelo indlala ingaka besingala kuinhlanyelo senza ukucela kumakelwane onyawo ukuthi singize singezelele.
Baningi abalimi abahlaselwe imihogoyi abathi kuyethusa ukwenziwa izibungu lezi ezidla zichiye kungelalutho emasimini. Umnumzana Dingani Sithole ohlala eMguza njalo ongumgcini sihlalo wenhlanganiso yabalimi eZimbabwe Farmers Union uthi abantu abangangenanga kuhlelo lokuholiswa inhlanyelo imithi yokubulala izibungu lemvundiso yefertilizer olwe Presidential Input Scheme yibo abahlaselwe kakhulu imihogoyi le.
Igajompo farmers abayi yawethavad kodwa ababengangenanga kugajompo vale problem yona le amithi endivele seviye ungaboni amasimu which has been affected uyabona ukuthi hayi lo kahlela sifuna ngazithola la.
Umnumzana Busani Khumalo laye okunhlanganiso le yena ukukhuthaza abalimi ukuba bethekelele kwezinye indawo kusesele isikhathi ukuze bebone ukuthi imihogoyi le iqedwa njani.
Mathebele North yonke is affected. Into le ibathayile bonke abalime ngesikhathi esana sezulu before izulu ngabo December umumbu wonke wathi uphuma lana ngesikhathi sokuthisa laphana isihlavu sasachaya kakhulu. So ngiyaqhuquzela ukuthi nga abalimisi bancedisile abalimi nga maybe kube nganeno sokula abanye abachane bekwenze ngesintu bevikele iqhelelele.
Kulabanye abalimi asebebulala imihogoyi ngendlela eyayisetshenziswa ngabokhokho. Unkosikazi Caroline Komo eshabula ngomunye wabo.
Ubudli lobo obukhona esibubiza ngesintu ngokuthi liqhele obusiqedela kakhulu izilimo. Mina ngisebenzise isintu ngokwesintu ibudli esithima ngabe sibona buyasihlupha. Buyabulandwa emasimini bukhazingwe njengomuntu ozokupheka nje kufake lona isawudo kungathi kuzodliwa busuke bube lokwethuka lokwesaba ukuthi mhlawumbe abantu laba sebenjani badla khona sekubaleka emasimini akho.
Abakuhlangothi lukahulumende olubona ngezokulima olwe-agricultural extension bathi abalimi ababhekane lohlupho lwemihogo ekumele baxhumane labo ngesiphangiphangi. Ngimele iStudio 7 iselupane nginguNgcwele Dube.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELeRussia leUkraine aphoselana amabhomba athwala zindizamtshina zama-drones edlula 172 ezabelweni ezitshiyeneyo. Amazwe la athi awise amanye amabhomba la, lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kulabantu abaningi abalimileyo abadinga uncedo ezibhedlela edolobheni leGoma okulempi yomvukela. Kubikwa ukuba sokwabulawa abantu abafika amakhulu ayisikhombisa 700 kwalimala abazinkulungwane ezintathu 3000 selokhu kwaqala ukulwisana phakathi kwebutho le-DRC labahlamuki be-M23 mhlaka 26 Zibandlela eGoma. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kweziphathelane leMelika, uMongameli Donald Trump weMelika uthi usemise imithelo emitsha eyama-tariffs ebifakwe empahleni ethengiselwa kweleMelika ngeleMexico ngemva kokuba leli lizwe livume ukwengeza inani lamapholisa alinda emngceleni ngenhloso yokumisa ukungena eMelika kwezidakamizwa. UTrump uthe ukhulume njalo lo mongameli weCanada ngodaba olufanayo. Abahlaziya ezomnotho bathi uTrump wenze iphutha elikhulu ngokufakela amazwela leChina imithelo yama-tariffs ngoba lokhu sokukhuphule intengo yempahla etshiyeneyo eMelika. Amazwe omathathu lawo asefakele eleMelika imithelo yempahla etshiyeneyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Rafael Mthombeni olandela ezombusazwe zeMelika.
Imithelo le nxa ngiyizwisisa kuhle kuhle sibili ukuthi ayisoze ibhadalwe ngulo othengisayo kodwa izabhadalwa ngulo othenga, ngoba asithi thina nansi i-container iyasuka eCanada iyangena ngapha e-America iyabe ithengwe asithi thina ithengwe kumbe yi-Walmart kumbe ithengwe ilaba abama-television abathengisa ama-television. Kufanele ukuthi bona babe yibo abazakuba se-border laphana ukuthi babhadale lowo mthelo, bengabangapha e-America laba babhadala lowo okuthiwa yi-tariff. Khonoko-ke nxa sokungenile ngapha sokusitsho ukuthi intengo yakho isizakhwela sebe zama ukuthi bazuze imali yabo liyana bayibhadale ebhoda. Yiko-ke ngibona ngathi kusiya ngokuyakhathesi nje masinyane intengo yezinto izazwakala ukuthi isikhwele.
Sibona lapha umnumzana Trump esithi uqoqe ukuthi ekhulumisane leCanada leMexico ngemithelo le, libona sengathi inkulumo lezi zingahamba njani?
Kangiboni kuphuma impumela ngoba kumele ukuthi omunye ehlele omunye. Nxa kuyikuthi ikwehla angaze ngikhumbule owangakithi uPresident uTrump esehla. Yikho mbona ngathi nxa kuyikuthi labana labo bangaqinisa ukuthi bayafaka owabo umthetho, kutsho ukuthi sokuzatshayana sibili ukuthi kumthelo lo uzangena, umthelo lo uzathelwa indawo zombili.
Kodwa ngesikhathi ekhankasela ukuthi avotelwe umnumzana Trump ubekhuluma ngokuthi uzalungisa inotho yelizwe, lokhu akwenzileyo singabona kuphathisa na ngokuya kwesikhathi?
Ngibona ngathi kukhuluma nje kokuhlayaza lokho ukuthi athena na kuzakhwela kwesikhatshana kuphinde kwehle ngaphandle kokuthi akhweze wona ama-tariffs wona lawo kwesikhatshana aphinde awehli kodwa nxa engawehlisanga nxa kule ntengo ngoba lamazwe amathathu ayadlelana kakhulu kakhulu njalo kulesivumelwano esivele sikhona esokuthi basebenze njani ngakho khonoko yikho ke ngibona ngathi nxa kwehlule ekukhulumeni khonaphana ukuthi omunye ehlele omunye akulaza kwenza umnotho ube ngcono lapha izinto ziza kuba nzima ngoba kuza kukhwela amafutha ngoba amafutha amaningi avela eCanada.
Umnumzana Rafael Mthombeni ulandela izombusazwe zeMelika njalo eyisizalwane seZimbabwe esesihlala eMelika. Obesecingweni leStudio 7 eseTexas khonapha eMelika.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, amavideos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelink efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Kusigaba esihlolisisa ezempila kahle namhla sixoxa lo Dr. Derek Matsika ngokuthathwa kwezidakamizwa okumemetheka ngamandla eZimbabwe.
Into zendaba yokuthi ngama drugs le alcohol abuse kuyandiqasa kuyinto encane ukuthi umuntu uqasa esakwenzisa labangani ifithi hayi inxe njoba mbona uzibane senza so inxe lami zakhanya ngikhulu nginganatha mbijana ukuthi ngichaza abangani bami lawo esithi ngesithiwa peer pressure but uhlupho luba khona ukuthi umuntu engavele ukuqalisa okunye kwangikhona kusuke ukontrol umuntu uthi nxa engasakuthola ngisebona ngani hayi ingqondo yomimpilo yakhe ayihambi kuhle sesilokho esithi ngesikhiwa i-addiction kumbe i-dependence andikho lapho uqasa khona i-problem ngoba umzimba kungaba dependent entweni into lena yiso ukukontrola umzimba wakho sometimes izikontrole lengqondo uthola umuntu engasakwazi ukurizina ngoba akakatholi into zakhe afuna ukuzithola.
Ye, selikhulume kakhulu ngakho Dr. Masiku ukuthi abantu bakuyekele konke lokhu kodwa kukhanya kuyamemetheka eZimbabwe kwenziwa kwini?
Na uhlupho isikhathini eziningi kumemetheka especially eZimbabwe singakhandi isimo esilaso. We cannot take away lokhu esithi ngesikhiwa yi-socio economic conditions kumbe ukuphila kwabantu. Singakhanda abafana abaningi abancane manje abalamsebenzi batshona ilanga lonke behlezi emakoneni behlezi emabrijini beyengana njengabangani and kwezinye isikhathi becina benza into ezingasizo ezingekho emthethweni. So ekwenzeni into ezinjalo babe be-encouragana sithi 100 awathi into ziwomile kodwa lokhu kuyidola lokhu kuyi-50 cents singaze sikhangele phandle lapha okugcwele khona lapha kuthengiswa khona kuchiphila kuduri ngawunyokona ngama-dollar for two yet utshwala obu-proper babe bucosta mbobo-$30 mbobo-$40 and ukukhane njalo futhi kuyi-dollar for two lapho kuyenziwe khona akula mthetho akula control so isikhathi siyakathi utshwala wonke obuthengiswayo phandle kule control ukuthi fuze kube yi-43% nxa kuyihoti kumbe kulokho kuthiwa ngama-whisky kumbe ovota nxa kuyibhia fuze kube yi-4 to 5% but lo khani okuningi okuthengisa emgwaqweni sometimes siyaze suspect ukuthi nxa kunye ngama-80% emthethweni uzathola ukuthi utshwala wonke buyahlolwa ukuthi khona bungakanani i-percentage budaka okungakanani njalo futhi bu-accepted kumbe na hayi basakhala lokhu okugcwele emgwaqweni okuningi wangukhona even ngendlela okudaka ngawo abantu usale uzibuza ukuthi lokho kusayi-5% lokho kusayi-40% esiyaziyo ngoba kula muntu okuregulethayo
singathi khonokhu-ke abakuthathayo kuthiwa kuyini okuningi wangukhona
kuba ngamabizo amaningi and kulezi nsuku bayatshintshatshintsha ngoba babe behlakaniphele khonokho ukuthi ibizo lingatrend kuba lula ukutrace ukuthi kuvela kuba kubobani but kula mabizo amaningi kodwa oningi bajeka kumuntu ngama-dollar for two, dollar for two. Kulabo njengu kunalokhu ongama-cough mixture, especially lokhu okuhayi kulokhu okuthiwa umuntu okuthiwa yi-codeine phosphate. Now, lokhuyana kuyabe kungama-cough mixture, uhlupho olusuka lube khona nokuthi abantu basuka beku-abuse, begcine umuntu enathi isigubhu sonke, yethi yena nxa kuyi-cough mixture kuyabe kuthiwa umuntu banathi i-teaspoon. Bangasuka enathi isigubhu sonke kona kuthiwa enathi i-teaspoon for isikhwehlela, uhle ufike emzimbeni kube le opposite effect sokudaka akusayinto enjani akusayinto elaphayo so kuhlangena abanye babehlanganisa khona okulutshwala bona lobo emgwaqweni babe nehlanganisa khona lokho behlanganisa nama drugs behlanganisa labo mbanje behlanganisa labo lokho ababekuthande especially bafana abancane ukubhenywayo ukubhenywa ngama globe babe behlanganisa konke khona ko crystal meth and uthola umuntu angkhona vele lokusigcina bengasakwazi ukusigcina esengumuntu okukhona ethona nje abathi ngifa ngamaphara nxa besegoli yamabizo abazipha wona.
Lo ngudokotela Derek Matsika obexoxa lo Gibbs Dubo Studio 7 ekoBulawayo. Soku isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be Studio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Salibonani, salibonani basakazi be Studio 7, ngilibingelele lonke ngilithanda kakhulu ngomsakazo wenu lo muhle ofika wonke amazwi lapho esikhona sikwazi ukulalela. Ya sengathi ke lami voice record yami ngavulwa ke, ngibingelele abantu ekhaya kithe lupani Zimbabwe, ngibingelele kunye labafowethu bonke abahlale eBotswana, engakhohlwa nomdala uNgwenya usitshela abambiza bedingudingane. Mina igama nguInnocent Juma. Hhayi ngingajabula kakhulu uma ngizwa i-voice record yami levo.
Studio 7 salibonani. Yabona lapha-ke ngifuna ukubuza sibili kahle kahle ukuthi kathi amasela lawa lithini ngawo la amasela lawa lani futhi kunje singaze silitshele ukukhohlakala egcele kule ndawo. Awu ekithi lokho ukuthi lezikhulu zonke lezi ezizwayo lokungena imbane lazo zilandelele zibekwazi liyakuthikela kunjalo ingani ngudlalo nje kathesi kunje kule 5-6-7 days yabantu akulamagetsi. Thina umakhelwane ulamagetsi, mina ngilamagetsi, umakhelwane ulamagetsi, kubonakala amagetsi, siyahamba siyafaka amarepoti liyababhala kuphela abaphosele eceleni ukuthi siyabuya kuphele kunjalo. So uma bebuya la abantu kathesi babuya balingisa next door, ma uke wabuza ukuthi ngapha lithilani, bathi asiphiwanga i-reference number yalapha. So nalitsho ukuthi i-reference number yakhona leyo iphiwa mani, ngaphi, njani, ukuthi wena uyelungisa next door. Next door utawula reference number, same pole, same line.
Studio 7, ambingelele abasakazi nabalandeli be-Studio 7. Hhayi, lento yaseZimbabwe ngathi sithanda ukuba yinkinga ngoba la bantu basebenze kwenkani bona ukuthi bakhomba u-2030. Ngoba likhomba u-2030 kungaba njani kuwo lo nyaka kungakapheli, kuvele kuvotwe sibone ukuthi ngubani ozowina, ngubani ozodlisa, sibekwazi ngethi hhayi indaba yena yikho nabantu be-ZANU-PF bonke laba sebe-ZANU-PF, iy'khulume ze-ZANU-PF labo sibande losemzingwane. Into ayikhuluma nje ikhuluma into engenangqondo engumuntu omdala. Baba, owakho umuzi wena ney'ngane zakho udla kahle ngoba wena umuntu we-ZANU-PF. Uthini imidende eminye ehluphekayo? Uthini ngayo imidende ehluphekayo? Amafemu avalwa every day, ugesi uyahlupha, ingane sezidla izidakamizwa yonke into ngenxa yokuthi imisebenzi ayikho. Yini into abazoyenza ngaphandle kokuthi badle izidakamizwa bangenamsebenzi? Bashona behlele bebhoda besiyalo. Kahle kahle iZANU-PF ivotelwa ngobani lokhu iwina? Ngobani abayivotelayo? Lokhe niropa niyaropa kodwa kuzofika ucene ngelinye ilanga. Ngiyabonga.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Ku-Live Talk namhla sixoxa ngokuxokozela kubandla le-ZANU-PF kulabanye abathi kumele umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni, labanye abakuphikisayo lokho. Singekehlukanike sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Baqhubekela phambili abalwa impi yenkululeko besithi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele esuke embusweni. Imihogoyi ithwalisenzi yamabalimi eMathebeleland North. Umongameli Cyril Ramaphosa kule-South Africa uthi uhulumende wakhe akethathelanga muntu umhlabathi njengalokho okukhulunywa ngumongameli Donald Trump. Silugqiba-ke lapha uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo uTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.